masi twice abantu njalo sikhuluma labo ukuthi sibatshele ukuthi njani manje kulilungele labo lokuthi behambe beyoregister ukuvota. Abanye sibili bayasitshela ukuthi njani manje mina ukuvota hayi akasozi ngenxa yokuthi angaboni any change. Ngavota ngo-2018 but iyathithi nje so njani ngiyasafa. So babe sithi like ukuthi why should I, ngcono phela ngibe ngisendlini or ngibe ngithengisa amatamatisi ami khonapha so that ngehle isigilami ngithole njani manje intinzelela ngiyidlile. Njalo abanye babekhuluma the same thing besithi ah njani manje silesifiso ukuthi sihambe siyorejister siyabhalisa ukuyavota but manje inkinga ebakhona yikuthi siphila nge-hand to mouth. Ngike ngachiya phela amatamatisi ami eceleni khonapho ngisithi ngiyarejista ngiyabhalisa ukuvota because ntambama kuyawumele ngihle still. Ama-reasons abo yiwo andlawo sibili mainly but abanye nje abanye ba-underage balesifiso sibili bakhona abantu abale-16-17 abaye bekhuluma besitanje manje thina silesifiso nje but asikafiki isikhathi sakhona. So yiyo indaba ekhona. Njalo okunye engingakutsho yikuthi abantu abalesifiso njalo abale-interest ezintweni zokubhalisa ukuvota nabantu ababhalisa kudala ukuvota abatsha abakabekwazi bayazibuza ukuthi into le iyenziwa njani and njalo ukuthi sibathole konke kwesinye isikhathi kuyabanzima ngenxa yokuthi abantu basendaweni esijiyeneyo and ngaze sifuna ukuthi into abona laba basemaphandleni silesifiso lathi ukubathinta.
Kuyini ongakuxwayisa abantu?
I-address engayitsho kuma-youth sicela nihambe liyobhalisa ukuthi lifuna ukuvota so that makubuya u-2023 lathi kube ne-representation eyama-youth ngobuningi. Siyakhala sisithi ma-youth leaders siyalicela ukuthi come 2023 libe seli-ready lani ukuthi lihambe liyo-contesta ukuba ngu-member of parliament ebafuna ukuba ama-ministers lihambe liyo ama-ministers so that ama-voices ama-youth ezwakale. Kumele ngilixwayise lonke nini endabeni yama-delimitation exercises ezayenziwa iveki ukuthi bona babefuna bakwazi ukuthi bangaka abantu asebhalisele ukuvota so that bedlulise indaba yama-constituencies. If voter registration yabe inlutshwane it means yokuthi ama-constituencies azaba malutshwane and akukho right khona lokho. So besicela ukuthi ama-youth onke ama-citizens onke abangabhalisa ukuvota behambe beyobhalisa ukuvota so that sikhone lathi ukuvimbezela izinto ezinjengabo corruption ama-numbers so that sibe ne-transparency and accountability.